Kabaka sukumi ngobunenga abantu badushana bafuna ukuba ngabaqali besiziba ikakhulu ngoba kungacacanga kahle ukuqina kwalo umuthi kuselo umsebenzi omkhulu uhulumende kumele aqinise abantu amadolo abenze bawukhuthalele bakukhuthalele ukuhlatshwa ngokuveza kahle ukuthi kambe ulamandla angakanani uvikele kokungakanani awulimazi uyaphilisa kusadinge ukuthi kufundiswe kakhulu kusuka kuba bezempilo kwehle kuze kufinyelele kuzulu ngokuba nxa bona bemadolonzima kuza kwenza ukuthi bonke abantu babe madolonzima bawuthathe ngemva kwesikhathi kumbe bagcine bengawuthathanga lo muthi kungavele kube madolonzima abezempila kahle babe yibo abadonsa nzima abangakhuthalelanga ukuyahlatshwa kuza kwenza ukuthi uzulu ngobunengi akwesabe umuthi akwesabe ukuhlatshwa kanti kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe vele ukufundisana kuzamele kwenziwe kube kukhulu kungangabi yilo muthi kube ngomunye kumbe lwana kodwa uhlatshwa kumele abantu bahlatshwe ukuze basile ukuze baphephe kuqakathekile khona lokho kodwa ke nxa ngabe abezempila kahle bengakhuthali kuza kwenza ukuthi labantu ngobunengi babo babe madolonzima
kuyini uhulumende amele akwenze
uhulumende kudingakala ukuthi aphume emahofisini ayefundisa ayekhuthaza abantu aveze futhi i-information yonke abantu abayidingayo ukuba basuthiseke ukuthi umuthi le uphephile kawusoze ubalimaze aveze ukuthi lapho sekwasetshenziswa khona usebenze kuhle okungakanani abantu bavikele kokungakanani abantu ngoba baza kwesaba kungaba sengathi yibo asebeyindawo yokuthi kuhlolelwe ukuthi uyasebenza kumba usebenzi lo muthi ngakho-ke kuqakathekile ukuthi aphume emahofisini akhuthaze abantu abezempila kahle labo bonke abantu abathatha lo muthi lo zulu ukuthi umuthi uphephile umuthi usefu umuthi usengasetshenziswa ngabantu bangalimali kodwa bavikeleke nxa engasakwenzanga khona lokho bahlale bagoqa izandla emahofisini abantu asoze bawusebenzise lo muthi bazahlala i-COVID-19 igcine iqede isizwe sonke kuqakathekile ukuthi uhulumente aveze information yonke ezancedisa ukuthi abantu bazwisise ukuthi kumele bahlatshwe njalo ukuthi umuthi lusefu okungakanani.